umkhulula wezizalwane zamanye amazwe kumele ubana uphume kuveza uhlonipha kwemithetho elawula umhlaba wonke ujikelele. Ngakho-ke nxa sisenza njalo sibonisa ukubana sihlonipha imithetho ye-United Nations elawula ukuphathwa mhlawumbe indlela impi omele ilwe ngayo kungela kuhlanganisela nabantu abangamagcwala phakathi. Ngakho-ke senze sihle esikhulula abantu bamanye amazwe ukubana labo banelisa ukubuyela emazweni akibo.
Sibona umongameli weMelika esekhuthaza ukuthi kuke kumiswe impi leyo kwesikhatshana ukwenzela ukuthi ababotshiwe bakhululwe. Ubona ngani lokho kungaba yikho ukuqala ukumiswa kwempi na?
Kungabe kungelinye imizamo yokuzama ukukhulumisana umlotha. Ukukhulumisana umlotha lokhu kungaba ngezinye indlela zokunceda impilo zabantu. Kodwa nxa sesikhayeleni okumisa emimpi, ngathi kusesemasinyane ngoba injenge yemizamo leyo yokuthi kuqale kumiswa impi kwesikhatshana yikubambelela ukuchitheka kwegazi elingelacala. Kodwa akulungiswanga isisusa sempi, ngoba nxa kungalungiswanga isisusa sempi esiyimbangela yempi leyo, akula ndlela okungakhulumisana ngayo umlotha ngaphandle kubana kuqale kuqondiswe khonokho okuyimbangela, okuyikubana abethalesini babona abe-Israyeli ebaningi bezabe bathathele emhlabathi ongowabo.
Sibona laphana abebutho leHamas besilwa becatsha ngezibhedlela. Ubona ngani i-Israyeli ngendlela ebesenza ngayo, ubona ngani ingaqhubekela phambili na ihlasela indawo ezilabantu abangahlomanga?
Kuba nzima ngingatsho ngaphambilini ubana into eyenza impi ye-Israyeli leHamas ibe buhlungu ukubana ayisalandeli indlela esingathi yi-conventional warfare. Nxa abantu behamas besilwa becatsha phakathi kwabantu, kunzima ukubana Israyeli ehlukanise phakathi kwabantu nje kwabantu makhaza nezingane eziyabe zisilwa nabo. Ngakho-ke sizacela ukuthi nxa belethe becatsha ezindaweni ezinjalo kuzakuba kutholakala ukubana Israyeli izabe ibhomba endaweni ezinjalo, izabe igiliza lezo ndawo, igcina kona labo amabantu, ngoba kunzima ukulika umuntu ongalii ngendlela ezayelekileyo conventional warfare odlala esingathi ngelilathatha okungena ebantwini.